sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 21 Ntulikazi 2019 ngokhipstube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokuchithwa komlilo kagesi.
Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuka abaleke sokuza kusemadabu kwakuthi akula gesi sendileziki kathesi gesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona.
Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha komkhokheli walo.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwa ngele Uganda emdlalweni we-Vitality Netball World Cup.
Ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup.
Baningi abantu azobedinga imithi yesintu kweleZimbabwe.
Babuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba yiyeqakathekileyo yesiza abantu.
Lingakuthwala uhlelo lwabaja kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokuchithwa komlilo kagetsi emadorobheni lakwezinye indawo. Abalamabhizinisi bathi sebesehluleka ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Kuthi-ke uZulu uthi izitshebo kasagcineki ezindlini. Abanye abantu bahlala amalanga amabili bengelamlilo kagetsi. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ukuswelakala komlilo kagetsi kwenziwa yikwentsha kwamanzi edamu leKariba. Kodwa-ke incwadi kwezomlilo kagetsi zithi ilizwe leZimbabwe kalizange lenze inhlelo eziphakeme zokubhedla umlilo kagetsi. Omunye wabakhala ngokwenzakala okwamanje ezindlini ngumnumzana Terminus Musuku ohlala edolobheni leGwelu.
Amagesi vele asonto yokuthi sisakhuluma ukuthi vele eZimbabwe lapha kusesenamagesi. Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuka abaleke sokuza kusemadabu kwakuthi akula gesi sendileziki kathesi ngikutshela ukuthi mfowethu igesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona. Hayi ukuthi uzabe buye hamba ikube ngekho. Last 2 weeks, ngathi about a week ago, ngibele 2 days. What is in kuchaja yena ifoni, akula nto eyenzakalayo. Ugesi vele akusela gesi lapha eZimbabwe.
Senkingele ifoni. Singathi-ke seliphile ngani lisekhaya phela?
Hayi, ekhaya kungcono phela. Anti yabona ukuthi ekhaya siyalikilakha ukuthi sibasililo, kwenzakale lokhu nalokhu, kwenzakale abantu bengani bayakhanya. Yazazi abantu baze bathi khona kuthiwa ngama-stage wona lawa awezesa lawa. Bathi mhlawumbe bazaletha le stage ukuthi bayasebenzela ezindlini ephitha amakhandlela. Ngu-stage 4 lowo, ngu-stage 5 uzaviwa ukuthi vele bayasebehlaba amehla abantu kube semnyameni.
Amafriji kuzobuya izitofu po akudubuki yini nxa ukuthi amagetsi ebuya ehamba?
Vele into eziningi zifile njengamafriji wona kade ezingabo umuntu ekutshela amanga phandle kokuthi mayinamasola kumbe nama-generator lakhona layo ukuthi angathi uyathatha i-generator alithele ifuel, ifuel iyadura. So abantu abanye sebengani babi yenza khonoko kwamasola abangani balezi mali zabo. Kodwa abanye bonke labo kwamafriji lokwana sokuyinto nje ukuthi vele akusasebenzeki ngoba ungayenza imistake yokuthi uthenge inyama eningi ukuthi ufuna uhlalise efrijini. Uyabule mnyama omkhulu ngoba vele uzaswela even esingu thing ozayisebenzisa khonapho. So I'm wondering ukuthi njengoba sesiya kusizini le yokutshisa kangaka angazi ukuthi hey. Futhi ukuthi vele angathatha wona lawa ama-12 hours efrijini kasokunuka mthokozi.
Umnumzana Terminus Masuku isakhamuzi seGweru sixoxela esemkhoba 5. Siphinde njalo saxoxa lomnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Amagesi yike fika la.
Achithwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo-10 ahambe ngo-5 kwesinye isikhathi kodwa hayi okwanamuhla hayi mani kungconywana.
Singathi-ke kutshoni khonokuncama agetsi ecitshwa ephenduka esenze nje.
Akusela into ehambayo ngoba izini lamabhizinisi abanye vele sebehle bevala ngoba akusela bhizinisi uzaqhatha abantu bangayifile ukusebenza ilanga lonke bachayise kungela magesi but ngemanti ndibabekhangelela ukuthi bahole zaziprodactini loni lizwe ngokwalo liyafa nxa kwehluleka ukuthi kube lamagesi izinto zonke zitshela kahle.
Ezindlini-ke amafriji yena omenjani?
Akusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda about 2 days engekho amagesi so kusho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudlayi sesona kabelo sibile ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayichiwileyigile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane.
Singathi-ke nxa sukhangela izithebo khonapho-ke pol icinani senzani senisenza imhwabha sokani usekhaya yini?
Sesiphile ekhaya sibili ngoba sothebe sesidla imhwabha nxa utheo wenelisa ukuthi uthenge manje kathe santi sikhuluma ngapha semqandeni so ngaze ufake lowo mhwabha ukuziwone kuza kuthathela isikhathi eside ucine usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so sesikwenzayo ukuthi sesiganela kuyo le imbhida labo khabili.
Pho kuyaphilela kunxa kunjalo?
Kuphileke sibili ukuthi balisa abantu nzima hayi sithwele nzima siba uzovakashela ngapha la ukuzabona kuyafisa ukubuyelela ngalingakatholi.
Singathi kulobuzima sibi?
Siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisawazi okuyikho.
Paul ingaphuma njani esimeni lesi?
Ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababuthayo labo badonseleke emuva le khatshana.
Lo ngumnumzana Prince Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ibandla lezaphu namhla liqhube umhlangano walo omkhulu wokudinga ukusekelwa kwele South Africa. Umhlangano lo oqutshelwe eBeria eJohannesburg ube ngokuqala ngemva kokubhubha komkhokheli webandla lezaphu uMoyi uDumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
The spirit of Joshua Nkomo long live. Long live the spirit of Theresa Tabengwa long live. Long live.
Lezinye zihlabu uqhwele bezikhuluswa emhlanganweni webandla lezaphu ongenwe ngamakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Umsekelo obona ngokoko kwenhlelo zezaphu elizweni jikelele umnumzana John Dlamini uthi bebehlose ukukhombisa abasemazweni ukuthi isikhathi sesifikile sokukhupha ibandla lezanu-PF embusweni kungene elezaphu.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Umgcinihlalo waleli bandla kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Silandela zonke indawo ezigcwele abantu bakithi ikakhulu abasha sibafuna bazobeze bazothatha inhlaka zobukhokheli eqenjini ngoba leli qembu lilempilo. IZimbabwe ma ingakabuswa yizaphu ayingeke iphume enkingene kuso.
Ilunga lezaphu unkosazana Angeline Chuma odabuke esontala ekezi uthi izaphu sekuyilo lodwa ithemba asebelalo lokulungisa isimo elizweni.
Angani abantu bangadla ngobuningi bajoyine izaphu ikakhulu nxusa phethela abako-UK, Britain, New York ukuthi abavuke izaphu seyikhona manje.
Le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga laleli bandla unkosazana Sitshengisiwe Mpofu.
Ngiyagcugcuzela kakhulu futhi kithina thina abantwana abahlala la e-South Africa labomama abahlala la e-South Africa asiphakameni. Yisikhathi sethu manje ukuthi sibonakalise isimo sethu esisiyiso esisenze sazogcwala kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla lelo umnumzana iPitule Maphosa uthi lo mhlangano uthiye abebecabanga ukuthi izaphu isifile bengelangkani.
Izaphu ayifi ngokuhamba kwababa uDabengwa njengoba ingafanga lo ngokuhamba kwababa uNkomo izahlala ikhona njalo izaqina ama-problems esihlangana lawo azadlula.
Ezinye inkokheli zaleli bandla ezingenela umhlangano zivela eZimbabwe zigoqela umgcininxebo umnumzana Mark Mbayiwa nomnumzana Future Msebele obona ngobudlelwano baleli bandla lenhlanganiso eziphandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingoBenedict Nhlapo.
Zwingana masiva
wese nziwe manje
ngenza ubaba mkhulu babe lobola
yebo kambe izulu kandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngixoxa lo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya
hayi ngiyabonga Dube
yes ngathi kunjani khona ngapho ke
ngapha umkhathi uyabanda sigqoka amajesi sisezindlini
yes yakuzwa kakhulu yes ke sixoxeke ngemithi yesintu kambe abantu bayabuya yini bezeyidinga imithi yesintu kulezi nsuku
ye bayabuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba yiyeqakathekileyo yesiza abantu yebo kambe abantu bayayengwa lapha lalapha ukuthiyekelani imithi yesintu kodwa-ke yiyeqakathekileyo imithi yesintu ukukhucula umkhuhlane emzimbeni wesigulane nokulungisa ingqondo kulungisa church-a ngoba abantu baphathekile ngendlela eziningi kodwa-ke ngikubonayo ukuthi umuthi wesintu uyancedisa kakhulu
yes ngathi-ke umuthi odingwa ngabantu abaningi yuphi
ngowezisu umuthi odingwa ngabantu abaningi ngowengqondo umuthi ongesito wengqondo nisho owuphambana ye lo muthi okuthi owembeleko imbeleko ngisho abantu abafuna inzalo
asikhulume-ke ngakhonokho womuthi wembeleko uyatholakala omningi kakhulu yini
ukhona emuntwini ovele ewazi asiyonto ehluphayo ngoba nxa ephiwa lowo muthi uyaziliswa bobabili umama lobaba bazile ungahlangani bekhangelela isikhathi sokuthi umama uyanini emazibukweni ngoba yiyo into etshengiselayo ukuthi hhayi umama usebambile engakayi emazibukweni kuyathiwa ukuthi hhayi selingaqanelisa ukuhlangana sokusele amalanga alitshumi ukuthi umama azibone emazibukweni nxa ilokhuza kweqile iviki elandelayo elokhu engaziboni sokubotshwa igazi leliyana ngemithi ukuthi lingachitheki
kuzobuya-ke imithi yengqondo kuyini okwenza ukuthi abantu abaningi babuye khonapho wona ngokubona kwakho
okunye kwabe kuyikuphambanisana okunye kusidalwa ngamadlozi akubo yikho kubusufica ukuthi ukuze ayelapheke into enceda kakhulu ligwaye loleli lamakhala okuyadingakala ukuthi ungakamniki imithi yakho wena ageze ngegwaye lamakhala okwezinsuku oyabubaphebo lona zona manje lokho kwekwalandela imithi yakho imithi ayisebenzi ngaphandle kwamadlozi ayena lowo muntu omsebenzayo lawakho ahlangane
hhayi siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye ungathi-ke nxa ungavalelisa abalaleli ubatshele uthini ngemithi yesintu
bengayideli imvelo yabo abantu kabahlanganise imithi yesintu le esilungu ukuze baphile kahle owesilungu uzalalisa owesintu ufike ukhucule njalo ngokuthandazela kuphela cha hhayi inkani sibili umuntu usizwa ngumuthi umuthi ukhucule ilokhuza umkhuhlane emzimbeni ukuthandaza sokungabuya leda lakho kuncedisa kodwa umkhuhlane ukhuculwa ngumuthi
ye siyamuza lapha-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya ngithathale leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu ngokuthi ubuye kuhlelo lwethu lamhlanje siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungathini lokusasa
hayi iyabonga Dube
siyabonga kakhulu lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
siyowagcina amasiko elamanyama
okwamanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hove
Sakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove ngeviki edlule emthwakazo muhle besilonkosazana Samantha Sibanda olelunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka uhlelo lolu luhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
mina ngiyaphila kunjani mnumzana Hove
mphilile mnumzana use-Indiana kwele Melika ungaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship singakathinti udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu bengifisa ukuthi siyithinte udaba mayelana lo msebenzi owenzayo awusitshele okuningi
umsebenzi wami ngiwenzayo tax consultant ngathi ngingcithi kwiindaba zemithelo. Ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo, njalo sikhangela indlela esingazisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo ingakungumthelo. Njalo le college yami engifundisa khona ezemithelo, njalo ngiyabhala amabhuku.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo?
Ungalibona luluhlelo oluhle kakhulu, ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlukileyo kweyakho, njalo abakwi-environment e-challenge yakho.
Asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lakho ukwelemelika okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho. Kukhona ongathi usuhlangene lakho na?
Kuningi kakhulu, kuningi kakhulu. Ngakhangela lapha indaba esengifundile kakhulu lapha kulemelika. Abantu balapha bayabamba isikhathi. Ungakhangela ekhaya sibhala ukuthi nihari. So kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli ngendaba yokuthi abantu ababambi isikhathi. As part of our program siyavakatshela amanye amakhampani alapha emelika asephumelele endaweni ezehlukeneyo. Lenye ikhampani ukuthiwa yi-Better World Books ethengisa amabhuku special la esingadinga i-second hand. Ngibona ngani imodeli le ingasebenza kakhulu e-Africa.
Waze wangikhumbusa i-interview yami lo Samantha, bengihleka ngimchasisela ngathi udaba lo African time alusebenzi lapha kwele Melika.
Hayi, kuyiqiniso lokho.
Ah, right, gaguzo mnumzana. Asiqhubekele phambili. Asithinteni udaba mala ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Usitshele umbono wakho mnumzana.
Kutheni sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha, ukudla kwakhona. Ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ngikudle ukudla kwakhona okuhle vele ngiyake ngakwazi ukuthi kuyini. Ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo. Ungakhangela lapha eMelika nxa ukhuluma ma-American kabhodabhod uhle ayitshayi khona nhlasi ibile katshona ebhodabhod edinge ezinye indlela uhlathi ukuthi uzelweni ufunani. So uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiyo bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo. So uyabona ukuthi kuyakuthiyene ngendlela thina esi-approacha khona ama-issues. So ukhangela futhi lapha eMelika abantu they are private, yabona, they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama special questions. So futhi ngale e-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza.
Sesifikile emaphethelweni ohlelo Sabelo, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule Zimbabwe.
Ngathi kumule Zimbabwe not yet lost. Ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina maZimbabwe, but into ekumele sibeyazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esithintela izinto yithi thina maZimbabwe esimele sizidinga. So into eqakathekileyo ukuthi kasibambaneni lokho kwezepolitics sikuthiye empeleni siyadilizelela.
Hayi, sikuzwile mnumzana Sabelo, nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Sibongile.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mtswaka zomuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama nguNtungameli Nkomo. Usiphathelene lamhlanje mfundisi?
Namhlanje sizakhangela ke incwadi ikaMakho isahluko sesihlanu, indima yesithobamunemunye, lapha okulamazwi athi wona uJesu wayesembuza wathi, igama lakho ungubani? Yena waphendula wathi, igama lami ngiligiyona ngubana sibaningi. Nazi indoda ebuzwa umbuzo esiwubuzwa phazansuku zonke xa sifika endaweni ezitshiyeneyo kuti kati vele thina singobani lindotenda wena kuti khulume ibizo layo lonke elikayise lonina elalisa eyayisaziwa ngalo ithi ingulikiwena ngobana baningi indoda le isibonisa ukubana bakhona abantu abathi nxa besahamba besaphila emhlabeni balahlekulela ngamabizo abo okuzalwa amabizo abomndeni amabizo abo osendo sokungene ezinye izinto zabaguqula zabanika amagama amatsha indoda lethi igama lami ngulegiyona wasibaningi kanti wena elakho igama ungubani nxa abantu bekubuza bathi ungubani wena uphendula usithini okwenza ubona le ndoda ibizo likaligiyona ngobana yayikwazi ukuthi phakathi kwayo lanxa abanye babeyazi mhlawumbe iyindoda eqotho kodwa lobubi babukhona kuyo bakhona abanye abantu esihlala labo esiphila labo abaziwa ngendlela ezijiyeneyo ngitsho lasemakhaya imbala bakhona obaba labomama abafana lweligiyona ngobana phakathi kwabo kuphila imimoya eminingi abanye ngomama olungileyo egumeni kodwa ngaphandle abantu baze bafishe ukuthi bangafanani laye labo baba bakhona obaba abayizilwane lapha ekhaya kodwa nxa bephandle bashaya abantu abalungileyo sengitsho labakhokheli imbala abakukhuluma ngomlomo awuhambelani lezenzo zabo ngobana bagcwele oligiyona phakathi kwabo bana umuntu oqotho othembekileyo ume endaweni eyodwa wazakala ukubana umuntu onjani ngobana le ndoda ilungile ngobana yona yazichaza phambi kaJesu yathi ngulegiyona ubana baningi phakathi kwayo wena ke phakathi kwakho unjani kulana enhlizweni yakho imicabango yakho lokukhulumayo lezenzo zakho kuyahambelana lalokhu abantu abakwazi ukuyikho khona endaweni ezijiyeneyo na ingabe uthi ungafika kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo uye kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo baningi abantu abanjalo abale umoya eminingi abatshintshayo njengonwabo nxa esechurch uba umuntu olungileyo angaphuma abe ngaphandle uba ngenye into abanye ungaza kutsho lokuthi bafundile izenzo zabo zitshengisela ukubana abakufundayo ukuthola izithuba kuphela abazilingisa emdulini kodwa eqinisweni izenzo zabo azihambelani lalokho abanye ngoligiyona ngobana inothabo yabaphambanisa amakhanda abanye lulimi abalukhulumayo abazibona bengcono yonke le imoya yayiphambanisa le ndoda ujesu esebona ubona le ndoda yadubeka ilabuthongo njengoba ihlala lasemangcwabeni bathi bayibopha iqamula amaketane ujesu ugcine esithi phuma moya omubi kulowo muntu yilapho esizwe khona ukuthiwa umoya imimoya le yaphuma yangena engulubeni ziyawela elwandle cela ujesu akhuphe oligiyona phakathi kwakho ube msulwa ube ligama elilodwa waziwe ngalo ungazwabala amagama amaningi hlala eqinisweni lakho abantu bazakwazi jonke iqiniso ungabi mbaxambili cedakala ebantwini bangakufanisi bakwazi ukuthi umba nxa ubuzwa igama khuluma igama elilodwa
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni babathixo olungileyo ingxele sicela ba umsa wakho usizwele usikhuphe oligiyona bangaphakathi kwethu sihlale sile gama elamukele ngaphakathi komphakathi laphambi kobuso bakho ujesu yakhuleka amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyabonga kulike ntungameli Nkomo Kwezemidlalo iqembu leZimbabwe lomdlalo wokugqaga ibhola elamaGems libhuqwe ngele Uganda 58-47 emdlalweni walo wokugcina owe 2019 Vitality Netball World Cup. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe lamaGems likhalelwe unqoba eleUganda. Umdlalo uqaliseke umnandi kakhulu ke i-first half. Lapho kamantombazana aseZimbabwe atshengisele ukubana ke ayadlala kodwa kukhanya ke esekhathele ne-second half. Lapho ke iqembu lamantombazana eUganda labuye lenqoba eleZimbabwe. Kubonisile ukubana ke ulwazi esingathi i-experience abeZimbabwe abalalo. Befika kuleli babengaziwa amaGems kodwa sebedume kumagama. Bathandwe ngabantu abaningi ngokudlala umdlalo wokuqhaga ngezinga eliphezulu kunye nabalandeli babo abalandela leli qembu kwimidlalo yonke. Unkosazana Elsan Lovu udlalela iqembu lamaGems.
Ngidlala ugola tag babethu ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta olalong. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup. And njengoba lali ubona umhlaba wonke ejikelele sasizama kakhulu and lathi sikhangelele ukuthi nxa kuthiwa sesibizwa ukuthi yekuma-trials futhi kuyenza into ezinhle. Abantwana ngibanjanjile ngakhuluma labantu abangu-2 from Australia besithi sitshintshane amanumber, ama-emails. So angazi.
UmaNdlovu uyaphambili ekhuthaza intsha ukuthi iphatheke kumdlalo we-netball.
Yabonani umdlalo we-netball lapho esiya khona esibuyela khona sebeophakamisile. In fact Delchild sembona ukuthi kumele beqakathekise abafazi. Yabona ingandathi kumele sibe le-sponsorship njengabafana.
Uthini ke ukubalaleli abalalezi babhathise amantombazana?
Njengalitshela yona guys okuqala guys ezingalithanda lonke ngiyabonga nge-support. Njengalitshela yona yalanto ke zamani okuncane ngancane kancane libuye ku-sport uyakhona ukudla nge-sport never know impilo yakho kusasiyavuka injani.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezibuya zivela endaweni ezitshiyeneyo ukuzosekela leli qembu. Omunye wabo nguKhumbulani Ndlovu.
Idliwe kambe but well ama-girls azamile kakhulu and we hope that next time we buya or wherever the World Cup is with that, I think this is a learning curve. Bazokwenza better than this. And silapha nje ngoba sifuna ukuthi bavalelise ukuthi bahambe kahle sebezobuyela ekhaya.
Unkosazana Siphiwe Mungoni hobukela imidlalo yonke yamaGems.
Sesibukela amankazana bebedlala kahle sibili sikholisile from the first day they started playing until now. We are seeing a brighter future for abantwana bethu and basikhazile indlela kade bedlala ngayo. Sibusisekile sibili sibasisele inhlanhla. They must keep the fire burning.
Iqembu lamaGems lubhekisa ekhaya ngolwesibili kukanti namhlanje kuyalalwa kugidwa emcimbini abawenzela izizalwane zeZimbabwe ehlala eBrithani. Ngikhuluma kunjenje iqembu le-Australia New Zealand ke ziyangqikilana emdlalweni we-final ye Vitality Netball World Cup 2019 lapha ke eLiverpool. Kukhangelelwa ukuthi iqembu le-Australia lizanqoba e-New Zealand. I-Australia yoma defending champions. Ngimele Studio 7 ngise-Liverpool, MNS Arena, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sikwamukela khona manje ukuthi iqembu le-New Zealand linqobe ele-Australia 52-51 emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup odlalelwe namhla eLiverpool kule-Brithani. Iqembu le-Australia belibambe isicoco lesi okweminyaka elishumi lambili 12 years. Njalo ke kwezomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo etshiyeneyo. Manica Diamonds 1 Islanders 1, Tel 1-0 Mushwane Stars 2, Dynamos 1 Capes United 1. Ngakuthi ngathi sikhangele ngamafutshane indaba yesikhokhela lamhlanje. Abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokuchithwa komlilo kagetsi. Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha kwamnumzana Dumiso Dabengwa. Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwe lamhla ngele Uganda emdlalweni we-Vitality Netball World Cup. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lisa ngokhiphu tube. Asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.